Umongameli Mnangagwa uthembise abantu inhlelo eziningi zokuthuthukisa umnotho welizwe ezigoqela ukuphutshisa olwegwayi Shangani Dam oluzalithela iMathebeleland amanzi. Asizweni amanye amazwi akhe ehumutshwa ngumgcini sihlalo weMathebeleland North kubandla lezanu PF umnumzana Richard Moyo.
We shall win the elections on 30th of July peacefully and we rule peacefully.
Ubaba uthi ufuna uthando lokuthandana sambeni kuma election ngokuthula sikhampena ngokuthula
kunaba lokuthi azuma demonstration ayi vote mu polling booth munapinda munhu one at a time akuphi demonstration one imi munapinda one muchi votera ZANU PF
pambile ZANU PF pambile kubambana pambile kubambana pambile kuina my elections amanda
lawe
hallelujah basne mandu ayo ngiyabonga
uyanibonga ubaba akutsheleni izandla
bona esabela abantu inkomo ejotsholo. Umongameli Mnangagwa ubakhuthaze ukuthi bezigcine kuhle zithuthukise impilo yabo.
If you get three, amatoka zam three, noma ten kumbe, njengezinduna, ngabe A2, sibanika 5 or 10 amatokas. After 5 years, zizabantwana kumbe abatatu noma 4. So after 5 years, uzabhatala the first one. Ezinye lezi tatu noma ezine ngezakho asozobhatala angithi. So iprogramu enhle kakhulu yokuthi abazali emakhaya, we are empowering the households at home. Wanamai nabatsha abafana abatsha angithi siyazinika izinkomo but not to eat them. No. To breed udziyandi angithi
ebonga amazwi kaMongameli Mnangagwa unobhala webandla lezanu PF umnumzana Obed Mpofu ukhulume ngodaba oluhlupha kakhulu eMathebeleland.
Bakubonga ngakho konke okwenzela ilizwe le ngenyanga ezingu-6 edluleyo. Kodwa into abayicela amayouth baba yikuthi khona kungcono kakhulu ukuthi ngabe liqhatsha amayouth akhonapho kulokuthi kulethwa amayouth abangasoba lapha nxa imisebenzi ivukile. And wakhuluma ngakho ubaba ewange wathena watshela imanagement yezesa watshela imanagement yekorari wathi nxa kusenzakala yonke intuthuko esigabeni kumele kuqhatshwa abantwana bakhonapho. Izinduna lazo ziyakhala zithi kulezilimo kodwa nxa sebelimile inyamazana zifike zidilize konke lokhu bengasuzanga i-compensation. Konke lokho ubaba uthi uzakwenza ukuze kuthuthukise isigaba sakithi.
Ezinye iziphathamandla zebandla lezanu PF ebezikulo umhlangano zigoqela umnumzana Constantino Chiwenga, Sivusiso Moyo, Angel Petru Geje, Jacob Mutenda, Sthembiso Nyoni, Kane Matema labanye. Ngakwelinye icele umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ube lomhlangano ofanayo eMtasa Central lapho athe belokhu belwisa ukuthi inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iqhube ukhetho olukhululekileyo. Ngimele iStudio 7 ngikhona pha eWashington ngingusithandekile Mhlanga.